abantu be America particularly eNew York basi receive kuhle sibili bathabile ukuthi sibuyile sizobatshela ngomumo oyenzakalayo eZimbabwe. Umumo oqalise mhla ka 24 November uqalisa ukungena kwa mngameli oyelize uComrade E.D. Mnangagwa and bathi bona sebe clear ngemvelo and ngedirection esesithathayo ukuthi siyilungisise ilizwe langkhona.
Okuyibo abathe bazalisekela ngobani kulamanye amazwe kumbe ezinye inhlanganiso elivumelane lazo khona ngapho ukuthi zingabuya zizosungula amabhizinisi ekhaya?
Baningi singakabuyi khonapha vele sokulamakhampani amaningi awe-America, North America particularly abanjengo-General Electric asebebuya sebaexpressa ama-interest so that babuye bezoyenza ama-projects amaningi ekhaya. So yiko-ke sibe siqoqa-ke nje amanye amakhampani ukuthi hhayi kabalandele laba abasebe-express interest kudala. So ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe liyakhike.
Lisuka eNew York liya ngaphi khonapha eMelika?
Lapha sivele sibuye eNew York si-addressa ama-fund managers and then siya eNew York Stock Exchange and maybe sizadlula eWashington DC so that sibe lama-consultations. Kodwa sisuka lapha vele sesiye Europe.
Ama-consultations elizaba lawo e-DC yiwaphi?
Hayi, lawo-ke siyahlangana lama-senators ona lana vele labanye abe-White House.
Kuyini elizakwenza okumqoka? Sizwile ukuthi lizakuya emhlanganweni we-Commonwealth. Okunye lizakwenza ngaphandle kwalo umhlangano kuyini?
Ha, lokhu sihamba sikhuluma ngelizwe leZimbabwe ukuthi ngendaba yema-business siqoqa-ke ama-investors from Europe, from United Kingdom and lama-investors from the rest of Europe ukuthi babuye eZimbabwe bazoncedisa ukuyakha iZimbabwe singakangeni even endabeni le e-Commonwealth.
Njengohulumende weZimbabwe likwamukele njani lokhu ukuthi selinxusiwe lani ukuthi lizobukela ukuthi kwenziwani?
Hayi, njengoba ukwazi ukuthi thina asisela ngqoko esixabana ngayo e-Commonwealth njengelizwe ekhokhelwa ngupresident E.D. Mnangagwa sifuna thina ukuthi singene futhi ku-Commonwealth. Kodwa singakenzi lokho, kumele siyenze ama-processes afunakayo ngoba yiwo ababe sitshele bathi simele siyenzeni siphume. So simele sibatshele ukuthi hayi, thina sesifuna ukubuyela laphana, liyasivumela yini so that we can then restart the formal processes.
Kodwa sesibuyela kwele Zimbabwe, umumo ubikwa ungakaguquki kwezemali lokunye, abantu lokhe befole emabhanga njalo abanye bathi akula mahluko osukhona lokhe kwangena umnumzana Nangagwa embusweni. Lithini ngalokho?
Hayi, uyabona nxa uqalisa umumo wangkhona uqalisa iprogram i-new dispensation uqalisa from minus 10 ukuthi uzefika ku-positive zero kuthatha isikhathi. Ngiyabona uyazwisa into engitsho.
Kuyini osokukhona okugoqokileyo lanxa liku-minus? Kuyini selikwenzile?
Ye, into eqakathekileyo yikuthi ilizwe limele lithengiseke ku-International Family of Nations ukwenzela ukuthi imali yaphandle ibuye izongena i-comfortable ekhaya. Yi-priority kade esiyenzayo yikho sikhona apha e-New York. We are sorting out our fundamentals and we are sort of creating an investor environment eyokuthi umuntu imali yaphandle ibuye, ama investors abuye, ama international financial institutions babe simali izikweleti sizibhadale and then iconfidence ibe khona, then imali sihlale eZimbabwe. Isihlale eZimbabwe abantu bazathola imali yabo ngokufuna kwabo. So it's not an event, it's a process.
Sizwile njalo ukuthi lithi kuzaba lokhetho olukhululekileyo kodwa abantu bakhonona ngokuthi kulamasotsha agcweleyo ndawana zonke kuzigaba zonke zelizwe. Kuwenzakalani?
Akula into enjalo, Standekile. If I can tell you ukuthi umuntu othiwa lisotsha in the first place ngumuntu weZimbabwe and a good trainer, but umuntu uyaguga, andi? And angaguga umela apume esitocheni. Umuntu angaphuma esitocheni esesiya un community leader kumbe ajoin politics kumbe abe captain of industry kumbe abe yini, kuyenzakala lokho everywhere in the world. Akutsho ukuthi therefore sokulamasotsha anjani asefakiweyo. In fact, asifuni konke lokho, and akula, and the short, long and short of it is ngamanga.
Lapha kuhambo lwenu eMelika leNgiland lizahlangana yini lezizalwane zeZimbabwe ezikhona lapha lixoxe lapha.
Sibili.
Likhuluma labantu abaningi kumbe likhuluma labalutshwana abakhethiwe.
Well, that depends on ama organizer ukuthi ba kwanisa ukubuthanisa abantu abangaki. Handi.
Mhm.
Kodwa i focus esiyenza is sidinga ama sifuna ama investors, potential investors abekhaya.